sendaba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Ali chona njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto ziku 23 Mpandula 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York ngapha ezinye ziqoqa ukutshengisela
I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans xa kusikhangela ezomnotho lezi ngoba ama-researchers aza kutshela ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngokwabelwa amanzi osekuqalile njalo.
Indawo eziningi angasela amanzi ngoba sihlobo sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councillor isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emadamu akucaci uhlupho yokuthi ivesa akucaci
kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje sixoxa ngodaba lwesihudo secholera zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-studio 7 Umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje sikhuluma nje ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York phambilini komhlangano weUnited Nations General Assembly. Kodwa zikhona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi zizatshengisela zisola indlela uMnangagwa akhethwa ngayo zisithi waqilibezela. Izolo izizalwane zeMelika ezinhlanganiso yeDecember 12 movement zifole ezitaladeni zihlangabeza uMnangagwa zisithi ngomkhokheli woqotho. Ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe okwenziwa nguMnangagwa kwehlukene lokamnumzana Robert Mugabe owayengafuni ukubona izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxe lengcwethe ecubungulayo zombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele saqala ukumbuza ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguMnangagwa.
Mbona ngani uMnangagwa I think uyazama ngendlela zonke ukuthi ekhulumisane nabantu beZimbabwe ngoba I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans xa kusikhangela ezomnotho lezi ngoba ama-researchers aza kutshela ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion and abantu bona labo bangaqalisa ukuyinvesta eZimbabwe iZimbabwe ingatshintsha ngesiphange ngaphange ingazange yaboleka imali zakwamanye amazwe okunye futhi kumele sikunanzelele ukuthi owakathesa umhluphi iZimbabwe yi-foreign currency. Ama-companies azama ukusebenza eZimbabwe ahlutshwa i-foreign currency ye-fuel yokuthenga imitshini yokusebenzisa kodwa kungaba nabantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe abangayi-investi eZimbabwe that means i-issue ye-foreign currency ayisozibe khona ngoba babesebenzisa imali yabengaphandle kwelizwe so mbona ngani uqakathekile ke yikho layo uMnangagwa ekubona ukuqakatheka kwamaZimbabweans angaphandle kwelizwe ukuthi ezame ukubatshengisa amathuba akhona elizweni leZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe benze i-business mhlawumbe angayivusa iZimbabwe engabolekanga imali eziningi kumabhanga amakhulu abolekisa imali
kodwa siyabona ukubana uhulumende kamongameli Mnangagwa kawuvumeli abantu abahlala phandle kwelizwe ukuthi bavote kodwa nangu siyambona nguye osebaxoxise xoxa labo ungathini wena khona
ngiyethemba ngezinye izinto abantu abazahamba kumeeting le abazamtshengisa zona zenezo ukuthi kona nxa kuwukuthi ufuna imali yabo kuzamele bavumele ukuthi bevote ngoba akula ngenye indlela ukuthi umuntu angafaki elizweni imali yakhe kodwa engenelisi ukuthi evote baz okunye kule mithethethethe nje eminingi ekhona eZimbabwe ngoba ekwenza ukwenza ibhizimusi eZimbabwe kungabi lula so ngiyethemba abantu bazamtshengisa khonoko lako ukuthi hhayi awakabi le mnyaka ubusa so mhlawumbe kulento kumele uzithintshe i-attitude yakho imithetho yakho imele itshengisele ukuthi lingabantu abafuna imali lingabantu abafuna abantu abaphandle kwelizwe bebuye bezoinvesta njalo elizweni lakithi
olo-ke kumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwabulawayo izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi zidaniswa luhlelo lokwaba amanzi osoluqalile njalo. Umanisipala wethule umbiko othi kuzakuba lokuvalwa kwempompi zamanzi kathathu ngeviki okudanise lezi zakhamizi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi kungxoxo esiyenze laye ecingweni, athi yona yikuthi izizathu zokwaba amanzi azicacanga.
Indaba yamanzi singakuthi izakhamizi zakobulawayo zingathi sezikhathazekile ngomumo. Uzakhumbula ukuthi inyanga bhose ezithile zedlulayo, i-council yayithe kulama cables ezisatshontshiweyo, manje sokulohlupho lwangale nyama endlovu ukuthi amanzi aphontshwa abuye ngapha kobulawayo kuma-reservoirs emagwegwe. Kodwa-ke basebe-indicate ukuthi engxenye in the next 3 weeks ngenothi seyayikhuthiwe kuzabe sokuright. Ah, abantu bebenanto engxenye sokuright, but khathesi sikhuluma kanti khathesi bakhiphe i-timetable etshengisa ukuthi amanzi aphuma azashoda esi, but ungananze i-timetable yakhona ayilandelwa. Sikhuluma kanje namntu kule ndawo fanele ngazi la manzi asisela manzi. Magandanje abomganini, abanye they talk about olobhengula, abanye entumbane, indawo ezilenga ngasela manzi ngoba siloku sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela manzi emajamu akucaci, uhlupho yikuthi izesa akucaci, uhlupho kumbe vele yikuthi kule technical fault khona ekhansilini akucaci, imizibili seziphatheka kubuthi kanti yini i-councilor ingasaphuma egceni icaca ukuthi uhlupho lunga lakhona ukuthi i-timetable abayikhuphayo abayilandeli. So abantu abasebesehlule kuplana. So abantu sebekhathazekile kakhulu.
Manje ngesikhathi lesi kulo mkhuhlane wekholera, akwesatshelwa na ukuthi kungagcina kusiba lokunye okubi ngenxa yokusilela kwamanzi?
Yikho sibuloku hlupha izakhamizi ngoba i-council layo iyabhodi ikhuluma ngekholera, ibikela abantu ukuthi bazigade njani. Ithi abantu bageze izandla, ishise abantu nxa belamafruta bageze, bageze maku-running water, but i-council futhi efana nayo ikhuluma nge-running water, amanzi akhona asabi khona. Uyabona abantu yokungasike bahlukuluza ukuthi pho lapha sokusiba le ngozi yokuthi abantu bazagula imikhuhlane engaqedakaliyo, and kuza kuba nzima kathe futhi lokuthi i-council ikhontrole abantu bacebise njani ngoba abantu balokufuthelana. So engxenye esingakutho yikuthi i-council ebe abantu egcekeni ithi ukuthi kanti uhlupho olunga abantu babekwazi ukwenzela into leyo ngoba i-council i-council njalo lezakhamizi phakathi. Abantu ama-councillors le-council lezakhamizi fanele kuncediswane. Xa kulo hlupho abaphuma egcekeni batshela abantu iqiniso ukuzani babone ukuthi i-council bayincedisa njani. Kodwa khathesi abantu sibulawo sakwazi bahambe ngabayekela ngoba la i-council ayicaci kanti uhlupho sibuloluyilo lunga. So ngivumela la ukuthi lapha sokule ngozi yokuthi kungaba le mikhuhlane eqhamukayo ngoba la manzi apho kuhamba abantu ababengakhalanga ukuthi azahamba babe ngela manzi ezigubhini, abantu sebezathizwa baye kuma-bowls, and ama-bowls njengoba besithi ngamanzi angavalanga asetshenziswa nathi. Umuntu nxa ibonga ukuhanjelwa ngamanzi kumjuma ingagcina abanye benathi amazanalana sesesihlaselwa izifo eziningi ezithiyeneyo.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook bukhathi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Kunabanye asebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathi ntambo bakhe, yena wayethembise ukulinciphisa lize lingalingani lelikamnumzana Robert Mugabe. Ngolwesithathu olweviki ephelileyo umongameli Mnangagwa ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezomvikela i-state security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. Uncube ulembali engathakazelelwa ngabaningi ngoba esetheswa amacala obudlwangudlwangu. Ekuqaleni umongameli Mnangagwa ubekhethe abaphathintambo bakahulumende abangamachumi amabili. Kodwa kathesi sebengamachumi amabili lambili ngemva kokukhethwa kukaNcube. Ngasikhathi sinye uMnangagwa ususe usikomithi kamsitheli uMnumzana Thobayi waMudede wathathiswa ipentsheni kuthi usibalukhulu abafana loMnumzana George Jaramba baphiwa ezinye izikhundla. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyango obungaka akufanelanga ukuthi iCabinet ibe nkulu, abaphathi intabo bevele sebebanengi nxa bengu-20 bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Nxa ngabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abakwanaphana omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqala bale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona abesengezelela abanye. Manje ungakhangela lokho engathi ngumuca kumbi section 225 we-constitution in Zimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service. Lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abacuphi, kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezeneli, kumele aphungule abantu baningi kakhulu.
UNcube ngumuntu osolwa ngabantu abanengi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnangagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela. Ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende. Ungathini ngalokho?
Ye khona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathintambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo, owenza abantu basuthiseke ngaye, abaku-opposition ababusayo labo bonke abantu. Kumele sibeke abantu abangalimazi bantu abenza ilizwe lihlonishwe. Ngakho-ke nxa ngabe kuliqiniso ukuthi kazibhathanga ngendlela efaneleyo kuyabe kuyinto engalunganga. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekileyo ngu-president nxa ngabe yena ele-order ilizwe liyahamba kahle, nxa ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambe kahle. Okukhulu yikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi. Kodwa phezu kwakho konke, njengoba ngishilo, upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo.
Phakathi kwezigaba zonke zelizwe iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo. Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Kube yikwesinga kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government nalowe-health elwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane isifo sehudo lesikholera. Kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo, ngoba kufa abantu, kuvalwe izikolo, kuma impilo elizweni. Kumele ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni, hayi ukuthi kubhodwe. Angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha uBaba Ncube okhangele abacuthi izinhloli zelizwe, bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona. Kodwa uminister okhangele iprovinsi kaqakathekanga kangako endaweni ye-devolution. Bekufanele ukuthi kudivolve ipower, kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi. Abe-MDC abayibo abawina kuleyo ndawo, yibo bekufanele ukuthi bebaphethe iHarare, yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso. Kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuye azokwenza into angayikhwethelwanga, akuqondanga. Kumele kuhlonishisekelo sombuso, iHarare yavotela iMDC. Umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu weMDC, obulawayo ngumuntu weMDC, eMathebeleni North ngumuntu weMDC, kwezinye indawo ngabezanu PF. Yikho lokho kwakhishwa lukhetho.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazo, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Mike Hobe.
ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumayigobe. Lamhla kuhlelo sithinta indaba yomkhuhlane okhanya ngani usehluphe umphakathini kweZimbabwe, ikakhulukazi eHarare, kodwa ikhanya ngani la isifikile ngobulawayo. Umkhuhlane wekholera wona usethethe impilo zabantu abedlula amathumi amathathu eZimbabwe. Lamhla sixoxa lomnumzana Stevens Banda, yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga mayelana ngodaba lolu. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, mnumzana unjani?
Ngiyaphila Mtawabiro, salibonani balaleli beZimbabwe.
So Sibanda, masungule lo hlelo, awungitshela ukuthi isimo sinjani lapho ukhona, bakhona yini abantu abasebethintwe ngalo mkhuhlane, njalo labo abangakathintwi ngalo mkhuhlane bayenzani ukuze bavikele ukuthintwa?
Iningi engakathi umkhuhlane wekholera ngathi eHarare khonapha bazivikela ngokugeza nge-sunlight, ngokusebenzisa amaphilisi abapho ezibhedlela, njalo ngokuhlala behlanzekile. Njalo silusizi ngalaba asebesithile ngenxa yomkhuhlane wekholera. Njalo iningi langikhona abantu ababanjwe umkhuhlane wekholera batholakala eBudiriro naseGlenview, amalokishi amabili nalawo alabantu ababanjwe umkhuhlane wekholera.
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhishe umlayezelo isithi babona ngani izikolo zimele zivalwe ngenxa yesimo salomkhuhlane, ikakhulukazi izikolo ezisemaphandleni, ngenxa yokuthi eningi lezikolo ezisemaphandleni zibhekane lodubo lokuswelakala kwamanzi. Njengomuntu olwela amalungelo abontanga, uthini ngalokho?
Ukuvalwa kwezikolo singathi into enhle ekuvikeleni lomkhuhlane ungasibhedeli kwabanye abantwana bezikolo. Njalo singakhanya kwelinye icele siyasivayoleta, singathi ama-rights abantwana ukuthi bafunde. Singakhanya izikolo ziphangisile ukuvalwa senzela ama-harmonized elections esiwayenze mhlaka 3 July. Njalo singathi izikolo bazivalwe manje. Abantwana bayongasela sikhathi eside sokuthi bafunde, nxa sikhangelani nalaba abazabhala imhloliso form 4 grade 7 labo form 6 bayesebe-afekthwe kakhulu. Ngumbono omuhle nxa besithi izikolo bazivalwe, ngoba impilo iqakathekile obana ivikelwe. Njalo singathi babenzela ukubana abanye abantwana bengaze babanjwa ngumkhuhlane, njalo umkhuhlane ungasibhedi kakhulu elizweni laseZimbabwe.
Angiyakuzwa. Enye into yile ndaba yokukhishwa kwabantu abathengisa izitaladini okwenziwa ngamapholisa ngaphambilini esinqumo esithethwe nguhulumende besithi laba abathengisayo bangabanye abayimbangela yokusabaleni komkhuhlane wekholera. Uyavumelana na ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende?
Hayi, singathi isepolitical play enziwa nguhulumende waseZimbabwe. Singakhala amavenda asukele kudala ethengisa ikholera le iningekho. Na kana 2016 wazinde wetengisa, 2016-2017 kholera esikuye namhlanje after my election. Ngenye ngombono wami mina sathi it's a man-made thing ikholera le esila eZimbabwe lapha. Singakhala 2008 yaba khona i-MDC imile lapha emadolobheni ikholera yaba khona. Namhlanje njalo i-MDC imile emadolobheni ikholera isikhona. Personally ngisasuspekta ukubona kulabantu abasuspekthayela ikholera as a way ukuthi ba-eliminate abantu abasemadolobheni. Indaba ingazange ibe khona ngesikhathi sokuna kwezulu, indaba ingazange ibe khona emaphandleni. Singathi uvenda azakhontribute emkhuhlaneni wasekholera. Ngabe uyakhontribute, ngabe umkhuhlane wekholera waba khona kudala uqalisa izendini.
Hayi, siyakuzwa. Qhiba uhlelo Sibanda, utshela abalaleli ikakhulukazi abaphila emaphandleni ukuthi kumele bayenzeni ukuze bavikele ukuthintwa ngalo mkhuhlane.
Isikhathi engayinika abantu baseZimbabwe ikakhulu abasemaphandleni ukuthi asihlaleni sihlanzekile, sisebenzise amanzi ahlanzekileyo, singanathi amanzi emachibini, amanzi emadamini, njalo singanathi amanzi emgodini. Lawa nxa sinatha emgodini asifakeni iphilisi kumbe sithekelele ezibhedlela eziseduzane sinikwe imithi yokuvikela lomkhuhlane.
Hayi Sibanda, ngiyabonga kakhulu bhuti, bekukuhle ukuba la ukuhlela.
Ngiyabonga lalaleli beZimbabwe.
Kwanele kwalamhla, mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uSteven Sibanda, yena ungisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sixoxa ngalo mkhuhlane osethitha impilo zabantu abedlula amashumi amathathu eZimbabwe, umkhuhlane wekholera. Bafethu, please stay safe. Likhumbula ukuthi cleanliness is next to godliness. Olivalisayo ngenjabulo esithi libe ngevikela ishukela. Igama lami nguMike Hobe.
Siyabonga Mike Hobe, belilalele uhlelo lwezabatsha lelo Mike. Lamhlanje njengoba kuyisonto nje asingeneni echaweni siguqe ngamadolo silonto ngamele inkomo.
Yekudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo, siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini yabaseRoma usahluko ngu8 uverse ngu28. Lifundeka kanje. Ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababizwe ngokwenhloso yakhe. UPostoli Pauli uyaloba kuncwadi yabaseRoma into emqoka esithola kusahluko 8 ayile uPauli athi yena ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Empilweni singahlangana lengxaki esinenge ezishiyeneyo, singadlula ekulingweni, singadlula ekufelweni, singadlula ekusweleni, singadlula ekugulelweni, singadlula kunkinga ezinenge ezishiyeneyo, abantu sebekudelile, umshado sewudilika, ithemba lingasekho, sewugula, uphakathi kobuhlungu futhelwa, umzimba usubuhlungu, kungasela nto evumayo kuwe. Kodwa ngithanda ukuthi ngunikeze ithemba, mntakababa ke ngukhuthaze, uthi uMpostoli Paul, siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Sithola umfanekiso kaJobe lithi iBhayibheli wayeselahlekelwe izifuyo zonke, inkomo, izimvu, obabhemi, imbuzi, amakhamela, labantwana bakhe, kanti njalo waphinde walahlekelwa la yimpila kahle yakhe, health, eselelonda ekhanda kuze kefike ezinyaweni zakhe. UJobe abangani bakhe bemhlalele, bemphahlile, bem-accuser, bethi Jobe wena umonele uNkulunkulu, vuma izono zakho. Unkosikazi wakhe la emlanda ethi Jobe kungcono uthuke uNkulunkulu wakho ufe kube kanye. Kodwa kusiyamthola uJobe ephakamisa iphimbo lakhe khuluma athi yena ngiyamazi umhlengi wami uyaphila lanxa impethu zingadla umzimba wami, kodwa ngiyazi umhlengi wami uyaphila. UJobe akavumanga ukumsola uNkulunkulu, akavumanga ukwahlulela uNkulunkulu, akavumanga ukugive up. Simthole eqinisela esebuhlungwini obunjani. Ngicabanga mina ukuthi uJobe wayesazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Ungabe uyeshaywa, ungabe uphakathi kobuhlungu, ungabe uphakathi komlilo, yazi lokhu mntakababa ukuthi umlilo okiwo ujonge ukuwenza uvuthwe. Konke kusebenzela ebuhleni, konke okwenzakala empilweni zethu kufuze sikwazi ukuvuma, siphakamise izandla sithi mayenziwe intando yakho. Simthola uJesu uqobo lwakhe esensimini yaseGetsemane, abangani bakhe Paulo, Peter noJames belele. Lithi iBhayibheli encwadini kwakukuloba kukaLuke lithi iBhayibheli esebuhlungwini wakhuleka kwaze kweye isithukuthuku sakhe bazaba ngezegazi, kwaze kweza ingilosi imqinisa. Ekhuleka kanjalo uJesu lithi iBhayibheli wayekhuleka ethi Baba uba ngabe kusenza inkezo le kungabe iyadlula, kodwa abesethi yena kodwa kakungasenani mayenziwe eyakho intando. Bathandekayo, ngithanda ukuthi lanxa sidlule ebuhlungwini kasiqhubeke simthande uNkulunkulu ngoba konke kusebenzele ebuhleni.
Akuyiphethe mfundisi.
ake sithandaze babona amandla wonke ngithanda ukuthi ngaleli zwi baba nyathandaza ukuthi ubuthintile wakhuthaza waduduza baba wamotivate ilawo labantu bonke abalizwayo siyakhulekela abaphathi bohlela ukuthi lababusi sibagcine ubakhuthaze ubaphakamise egameni lenkosi uJesu siyakhuleka amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Angliston Isvanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Hayi, siyabonga Ntungamile. Ake sikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Highlanders 2, Yada 1, Caps United 0, Shabani Mine 0. I-Triangle inqobile 4-1 ngemva kwembekwa ama-penalty. Amaqembu alandelayo yiwo asezabhekana kunkezo yeChibuku Super Cup Quarter Finals. Chapungu, Capes United, Dynamos, Harare City, Herentals, Highlanders, Nikrut, Le Triangle United. Ilanga lemidlalo le lizaziswa ngokuya kwesikhathi.
Father, I'm truly thankful for the love that I list, the wisdom and the courage. Hallowed be the name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts, God gave, was a gift to create life. For me, never before, look who's under lack of no one with that. I'm a step on this, so suck up. Into the yam, you can feel your yam, this is that thing is of Taliwam. Into the yam, you can feel your yam, this is that thing is of Taliwam. That I would last, always caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got one from my mama Jackie, daddy, and my family. Stars felt never look best for my candlelight. Then my candle up in the UR in the midst of darkness. I take them, I'ma run my palms together. Head down every day like no way will I ever get cold. I feel the trees telling fast. Mostly I'm gonna run fast, telling fast. I need your guidance, this wildness.
Ndikhokhele bawo ingoma kaJub Jub isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi ukuthi siqhubeke sisonke, lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo olunye ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gandhi, lilala.